Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 13 kuLwezi 2016 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukuswelakala kwemali kubikwa kulokho kuqhubekela phambili elizweni, njalo indwendwe zabantu abafuna ukukhupha imali zabo emabhanga kodwa besehluleka zilokhu zikhula.
UJoshua Mkabuku ibisuka elayini epost office isukhona imali ichayizo khona ngapha ku-8th Avenue, abantu besiyale kuZimba. Kuyathengisa ukuthi awudabaluki, and futhi ungawulaqinisa ukuthi ulayine isikhathi sokuyela imali zayithola, ugcina wehlule kuyithola, ubuye futhi imayelanga elandela ubuyele futhi indaba yemali sikulayi kubi.
Kulezi thandani zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezedlula ichumi eziqhobe umtshado langalinye ndawonye, njalo sikhathi sinye ebandleni lamasabatha eleRivonia.
Umfazi ophethwe kuhle egumeni lakhe eselethanyela kunguya watsha umzwa ngengoma ihlabelayo ingela mabala ephuma ukuthi thina abadala sibe sesikwazi ukuthi sihlezi kuhle isidudla lesi. Kwenzeni konoko bafana bami.
Kwezokholo sixoxa lompostoli umnumzana Midian Dube owenkonzo ye Fountain of Grace.
Asibuyele kuMateyu 6:33. Funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke. Okunye konke, kuthi okunye konke elikudingayo, okunye konke elikufunayo, liza kunikwa ngemva kokuba selifumene umbuso.
Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ukuswelakala kwemali kubikwa kulokho kuqhubekela phambili elizweni, njalo indwendwe zabantu abafuna ukukhupha imali zabo emabhanga kodwa besehluleka zilokhu zikhula. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esithi uza kwethulela ilizwe imali yohlobo lwama-bond notes, athi azancedisa ukuqeda lolu hlupho, lanxa abanye besithi izaletha uhlupho olufana lolwalethwa ngenye imali kahulumende yokuzibazela eyama-bearers checks. Ukuze sizokunenga lolu daba, sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sesile nyanga ezithile phose ezintathu ezine khonapho siyohlupho lwemali, and indaba yemali uhlupho lwayo alube nganeno luyaphambili. Kungani sitsho njalo? Ungananzelela, silama-bank aqalisa enika abantu ama-$1,000 ngenxa yohlupho adropha afika kuma-500, ngenxa yohlupho adropha aya ku-100, amanye asedrophile to 50, amanye asedrophile kwezinye insuku anika abantu ama-30. So-ke udaba lwemali lubi, njalo abantu sebelala ntambama ephekebelele khona phana emalayini lezimali. Ngikhuluma kanje ngibonele e-post office uJoshua Mkabuku ibisuka elayini e-post office isukhona imali ichayizo khona ngapha ku-8th Avenue, abantu besiyale kuZimba. Kuyathengisa ukuthi awudabaluki, and futhi ungawulaqinisa ukuthi ulayine isikhathi sokuyela imali zayithola, ugcina wehlule kuyithola, ubuye futhi imayelanga elandela ubuyele futhi indaba yemali sikulayi kubi.
Akukho okunye abanini bamabhanga abakuthembisa abantu kumbe uhulumende, akukho elikuzwayo. Kuhlezi kunjalo nje.
Kuhlezi kunjalo, kodwa anti liyakwazi ukuthi kulalo kule nkulumo le yama-bond, bond notes le ekhulunywayo. Kodwa-ke abantu ngananzeleli ibhondi vele abantu abayifuni, njalo kuliqiniso ukuthi ibhondi asiboni izalungisa ukuthi ibhondi sibona ngathi izaphamasa impilo zabantu ngamandla. So-ke abantu bathi uhulumende kabe le ndlela yokuthi asebenzise yakhe i-system ekhona ayimprove indaba ye-cash. Kodwa uhulumende kathi esikhuluma iqiniso, u-Minister of Finance uChinamasa ayikala mpendulo laye, ngoba kusasukhuluma lokhu, kusasakhulume lokhu, ugavena we-Reserve Bank uMaguja la akhulume lokhu, akhulume lokhu, kodwa kulante bangcono into ziba wese.
Lokhu kwenzakala abantu beswela amanzi eneleyo okusebenzisa, ungathi impilo injani?
Impilo yeZimbabwe ilokuba kulo hlupho lwemali, kulo hlupho lwamagesi esikade aseyahambe, konke khona okungakunanzelela kweyama konke okuhulumende. Kuyadingisa uhulumende sibe esigabeni sokuthi yehluleka, ngoba amazi esikhuluma ngango sashota abantu abane babangathi yi-councilor, siyo-councilor. Uhulumende nguye lo mlando ukuthi ayenze akhiba amadamu lo esidayi ibhadu ibhoda ukhankarise ibhomba kuphela. Kodwa ungananzela shoti 1976 lapha kobulawayo akula dam nje lelilodi selakhiwe. Njalo ungananzelela izambi ezikola project kade bakhuluma ngayo kula nto eyenziwayo. And then uhulumende la uyajeyesukala mpendulo.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, kanye leZCTU, sixoxelaye ekobulawayo. Kulandela ukunqoba kukamnumzana Donald Trump ukukhetho lokudinga umongameli weMelika ngeviki edluleyo, uhulumende weZimbabwe yena owetheswa izijeziso ngeleMelika kanye lomanyano weEuropean Union uthi ulethemba lokuthi uzasebenzelana kuhle lohulumende omutsha. Lokhu kusanda ukuvezwa ngumphathintambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko omnumzana Christopher Mshowe, yena oncome umnumzana Trump ngamazwi awethule esamukela ukuba ngumongameli weMelika abekhomba ukuthi ufuna kube lokubambana hatshi ukulwisana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
iZANU-PF ukuthi bagijime baye phambili bahle bathi bona bazosebenzisana noTrump kubonisa ukwethuka, ngoba siyazi ukuthi uTrump ngesikhathi ekhankasa ukhulumile wathi na i-Afrika iyehluleka ukuthi iqhubekele phambili ngenxa yalabo abantu abayali kuphuma embusweni. So iZANU-PF ukuthi izame masinyane ukuthi iyenze lokho esithi khona ukuthi i-extend i-olive branch, but esikwaziyo ukuthi uTrump vele iZANU-PF oyiZimbabwe ngokwayo the last thing on his mind. UTrump unama-problems akhe e-America and i-foreign policy will be the last thing azayikhangela. I-America isebenza through i-Congress system yabo. Njengoba kunje kunezidera le-policy eyo eZANU-PF ethi yaletha ama-sanction eZimbabwe. UTrump angangeke ayitshintshe, kuzohlala kunjalo ngoba umbuso kamgabe ulokufana nakudala, ngoba babona ukuthi wena uzama ukureversa yonke into Obama kade yenza. So bacaba ukuthi labo bangabenefita kulokhu, abasonze bathole lutho. UTrump uzakontinua esenza kulokhu Obama kade wenza mayelana lo mgabe, ngoba umgabe into azenzayo vele ziyayangisa umhlaba wonke, akula muntu ongafuna ukuthi wena asebenzisane naye.
Sesibuya khonapha eMelika, ubona ingani umbuso kamnumzana Trump uzabe unjani? Ubone senza konke lokhu akuthembisayo?
UTrump bekuyukukhankasa lokhwana edinga amavoti. Ezizwe ezimngenise embusweni uTrump eziningi zakhona kasoze azenze, ngoba vele azihambisani nabantu abaningi asemhlabeni, zingahambisani nalabo abamvoteleyo. Usizabona uTrump esetshintsha inkulumo yakhe, esebuyela esingathi kusenta, engasayi ku-extreme right le kade ekhuluma ngayo. Ube wazi ukuthi wena abantu baseMelika banakholola kakhulu ngombuso ka-Obama ukuthi awubanakekeli abantu base-America. Kodwa siyazi ukuthi wena lokho ukuthi wena uzavala umngcele e-Mexico akusoze kube khona, lokho wama-Muslim ukuthi wena bazavalela ukuthi bengangeni akusoze kube khona. Sikubonile nxa vuma laphana ukuthi wena usekhethiwe ukuthi abe ngumongameli, uzaba ne-problem ukuthi angaba yi-one term president, ngoba i-first term yakhe vele akula nto azayenza ehambisana nalokho kade kusho. So kuzosho ukuthi kwena abalandeli bakhe bazodana kakhulu, ngoba nxa sokusiya ku-second term bazomtshela ukuthi wena usithembise lokho awukwenzanga, wasithembisa lokho awukwenzanga.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulezithandani zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezedlula ichumi eziqhube umtshado langalinye ndawonye njalo ngasikhathi sinye ebandleni lamasabatha ele Rivonia Seventh Day Adventist Church eJohannesburg ngempela viki edluleyo. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba ekhona le kwele South Africa.
Ekuhlangene iziqabhobho, iziqamula amayezi, amaqhatanzipho, amavitikazi labazacileyo emtshatweni wabeZimbabwe abalitshumi lambili oqhutshelwe ebandleni lamasabatha eRivonia Seventh Day Adventist Church eJohannesburg ngempelaviki. Le yinto emangalisa amakhulu abantu abebekulo umtshato. Umfundisi weZimbabwe uFairchild Mhlophe obebusisa abebetshada laba uchazela umtshato njengento enhle ebusiswe nguThixo atshile esivamile egoli ebo masihlalisane. Wakamhlophe watsheleza agcwala amadoda alitshumi lambili abetshata esithi umfazi uphathwa njengeqanda.
Umfazi ophethwe kuhle egumeni lakhe esele thanyela kunguya watsha umzwa ngengoma ihlabelayo ingela mabala ephonga ukuthi thina abadala sibese sikwazi ukuthi sihlezi kuhle isidudla lesi. Kwenzeni khonoko bafana bami.
Omunye wamaninakazi abetshada ngunkosikazi Sabina Ndlovu obebonakala njalo nje izihlathi zigijimisana le ndlebe ngentokozo.
Eish, anginawo amagama okusho nje. Ngijabule kakhulu. Into engijabulisa kakhulu nje ukuthi usezongifaka iringi. Into engijabulisa kakhulu sine-certificate sam.
Kanti-ke umkakhe uXolisani Ndlovu ubethabe emanzi te okukadwayi ozidobhela ingqongqo lakhe efusini lakosamakheyi.
Lolu suku vele kudala ngilulindile ukuthi lizofika nini, but namhlanje luzolwafika. Ngalokho ngijabule kakhulu ngoba into ebusiswe nguNkulunkulu.
Abangakatholi izithandwa bona basuke sebezimisele ukuthi loba kanjani labo bazatshata. Phakathi kokudla obekunambitha impela, izigqoko zabo makoti ebezimhlophe nke, intokazi esakhulayo usamukile songwenya laye osethembise ukuthi uzatshata kumnyama kubomvu uthuthathekiswe likhono lokuqabuzana kwabalitshumi lambili laba.
Bona bayamangalisa shem ukuthi baze batshade bonke kayi-one ngedeli i-one. That's wonderful. Yo, abantu they can ncwabuza each other. Yo, those people can kiss. I don't know whether nezindlini zabo bacabuzana kanjani. If so, angeke badivorce.
Wakamhlophe yena ubuye wafundisa abatshadayo laba amagama okukhwezela uthando nxa sebezondisene.
Ungabona ngani kuzamphelela inyomo ungantshintsha uthi ngitsho wena phuzu lwami kumbe kamkabi lwami. Konke kurayithi, mina ngifuna likwenze kuphela, lingababizi ngamabizo asemadala, ake libabize ngamabizo amatsha.
Kanti-ke umeluleki Mabuza ube nguye umlomo kaHlalwampukane kuleli gigi ubabulele ngensini abaningi imbambo zaze zacelixolo. Melesiro 7 Johannesburg le South Africa ngingubhenditinhlapho.
Ngesilijike kancinyane ezandleni zikaGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Ngingalithola njani-ke zulukandaba namhla-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke? Ngiqoqa-ke lo nkosikazi Catherine Mthombeni. Mthombeni, sabona mama.
Yebo, kunjani?
Siphilile kakhulu, kunjani eZimbabwe?
Hayi,
America kukahle kakhulu. Ngicela utshela uZulu ukuthi wena vele usebenza ngaphi ukuze abantu bayazi ukuthi sikhuluma lobani.
Communications and Marketing of the National Arts Council of Zimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu. Akusitshele ngeJikinya Festival ihamba njani okwamanje?
Okwamanje iJikinya Dance Festival ama-provinces sesenza ama-provincial competitions. I-National Festival sayenza mhlaka 25 November eMashingo Polytechnic.
Singathi kathesike kulezikolo ezingaki
umdlali yankhona kuma-province sigalisile.
Ye, kulezikolo ezingaki khonapho-ke Mthombeni?
I-National Festival sabe sinezikolo eziyi-10. I-province la-province yaletha isikolo esabe sithethe unumber one from i-province yabo. Kuma-province yashiyana inumber yezikolo ababe belazo. First position yezabuya kuma-national kufestival ye-national kuyayenza mhlaka-25.
Ye, masikhangela kathesi-ke singathi imigido ekhona yiphi, akukubeke sobala khonapho.
Imigido ekhona ithiyeni, but imigido oyabe ucompulsory for izikolo zonke yihosana dance. But izikolo ziyakhona ukugida any other mgido because kule dance for the own choice le common dance. So for the common dance ihosana dance. Abanye bagida iJerusalem Mambende, abanye bagida isichikicha, abanye bagida umthongoyo, abanye bagida imbakumba, abanye bagida amabhiza, especially from much south bajayela ukugida amabhiza, much north bajayela ukugida isikikitsha, much central normally it's imbakumba, much east bajayela ukugida iJerusalema mbembi.
Singathi-ke abantwana bafundani emgidweni ulo?
Okay, abantwana bafunda amasiko abo and bafunda khonokwani ukuthi kuhlangana abakwenzayo njengabantwana betshengisana imigido etshiyeneyo from indawo ezihlukeneyo lapho abavela khona. Abantwana bayafunda ukuappreciate ama-values lamanoni abanye babo ngokukhula kwabo. Lo bayafunda kuqakathekile khona lokuthi abantwana benze imigido naleyo, yiyo ikusasa yakusasa.
Singathi-ke iminyakeni ephelileyo bebevele bekwenza konke lokhu, kodwa ubona ngazani kuyaphumelela yini kumbe kubuyela emuva imigido le?
Imigido leyi iyaphumelela because ngakhayela even izikole eziningi seziyenza umgido nalowo. Abantwana bayathakazelela ukwenza imigido nalowo, njalo abanye abantwana sebekezwa baba lethuba. Like kathesi ngikhuluma igroup eyawina last year kuvirginia then national finals emanikaland ethiwa yithokoyo primary school ibe lothuba lokuparticipate-a kufestival eyenzwe eturkey ukuqalisa inyanga ephelileyo.
Mhm. Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke mamtombeni
udona lo wevirginia.
Aha. Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke uthi isikhathi sesidliwa ngumangoye. Ngicela uvalele usuZulu ube sumtshela-ke ngokuqakatheka kwemigido leyo.
Ngithi kuZulu, ngithanda ukusela uZulu ukuthi siyabanxusa kumgido lowo because umgido lowo awubhadalelwa imali. Bayabuya bakhululekile ukubuya njengezihlobo, njengemuli lezisebenzi, bebuye sizojabula sonke sifunda ngomgido wethu owangapha eZimbabwe.
Siyabonga kakhulu-ke Ntombi endala, ungadinwa lakusasa. Besiqoqa-ke lo nkosikazi Catherine Mthombeni, yena osebenza kuhulumende bakhangelane-ke lakhonokho okwezemgido lemikhuba etshiyeneyo njalo lemasiko kaZulu. Sizahlangana ngeviki ezayo. Oliver Lisa ngenjabulo, nguThembo Sidebayo, uGibbs Dube, lilale Zulukandaba.
Siyabonga Gibbs.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukheli ethi www.voaindebele.com, lakufacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Sesilitshiyalo Mike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami nguMike Hobe, ngimele uNtungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxe lo sikhulayo kucingo, unkosikazi Sandiswe Bhule, isizalwane seZimbabwe owanqoba kuncithiswano wokuba nguMiss Earth ngomnyaka ka-2014. Sixoxa nomsebenzi wakhe wokuba ngumuntu osebenzisa isikhundla sakhe ukuze alwele amalungelo abesifazane. UBhule uthe,
Miss Earth nxa ngiyikhangele ngibona ngani yi-beauty pageant leyana ikhanya nokunceda okuthize. Njengakutshela ukuthi mina ngithanda ukunceda abantu kakhulu, ngokunjalo i-Miss Earth nxa ngiyikhangele ibizanika ithuba lokuthi ngincede abantu ngokubafundisa ngezinto abangazinanzeleliyo. Uyabona, ezinye izinto siyabe singazinanzeleli nxa sizenza. Ngokunjalo i-Miss Earth ngangena kuyo ngoba yayikhanya ilokunceda phakathi kwayo.
Hayi, kungathi sesimtholile uMother Mary waseZimbabwe, he?
Ya, sesizamelela iminyaka emlutshwane nje siyabe sesingena lathi endaweni yona leyo.
Busukela kulelo sikhathi usiyenzeni ngempilo yakho?
Ngathi ngiqeda ku-Miss Earth eZimbabwe ngaya ePhilippines ngaya computer khona ngale ngaya win ama prizes angu 3 as well as e prize there Africa esayiwinayo singamankazana we Africa that was a total of 4 prizes ngaphendu ye Zimbabwe ngaqhubeka ngomsebenzi engangiwenza njengo Miss F kodwa enye into engayenza ukuthi ngaqhubeka ngomsebenzi wami owe footprint i footprint sisebenza nabantwana abangathola amathuba ukuthi bezithuthukise empilweni yabo lokuthi esikolweni la benze into ezingcono.
Manje usungumholi womphakathi, a community leader, njengomuntu wesifazane ophumelelayo futhi owaba ngu-Miss Earth and osebenza nawo wonke lama projects ase-footwork, awungitshele i-environment yethu ibalulekile kakhulu kanjani?
I-environment yethu ibalulekile kakhulu ngenxa yokuthi konke esikutholayo noma yini sikuthola kwi-environment first. Kuqalela khonapho into ekhona ukuthi environment yethu lathi sonke we are very important to each other ngoba kule cycle leyani ukuthi izihlahla lazo zidinga abantu abantu badinga izihlahla amatshe lawo adinga abantu abantu badinga amatshe so mbona ngani environment is something oku very very important kodwa thina njengabantu asikuboni ngendlela yona leyo ngoba yinto leyane ukuthi asinaki kakhulu asilondolozi kakhulu into esiziphiwa ngeenvironment asiziboni i-oxygen esiyiphefumulayo asiyiboni lula ngoba vele asizwisisi ukuthi iyabivela ngapha.
Manje sikhuluma nale legacy yakho. Kubalulekile kanjani ukuthi abesifazane abalesikhundla esifana nesakho bafundise abasha ngokubaluleka kulo mhlaba?
Kuqakatheke kakhulu, especially ukufundisa abantwana ngenxa yokuthi abantwana singeke kubafundisa abasoze babone i-importance yokuba belondoloze i-environment. Ungananzelela khathesi. Singafundisa abantwana bethu ngalesi sikhathi besasebancane. Ngokuya kwesikhathi labo bazaba bengabantu abazafundisa abantwana babo, labafundisa abantwana babo. Ngenxa yakhona kuzakuthola ukuthi umhlaba wonke jikelele singenelisa ukuthi silondoloze umhlaba.
Ushilo wathi uthanda ukunikelela abantu. Njengomuntu osebenzisa isikhundla sakhe ukuze alwele amalungelo abesifazane, awungitshele okuningi lalo msebenzi wakho.
Umsebenzi wami engiwenzayo, into engithandayo ukuyenza ukungena kuma grassroots, ukufundisa abantwana amankazana ukuthi kumele bephathane njani. Ngenxa yokuthi umntwana oyinkazana ungaze umfundise eyedwa, umfongo umfana engekho angeke uthole ibalance leyana esiyidingayo eyokuthi umfana owesifazana kumele abe elamalungelo akhe. Amalungelo akhe wona lawo abantu bewagcina kuhle laye bemrespect. Uyathola ukuthi singafundisa umntwana oyinkazana eyedwa abafana bayase bengasafundisekanga kuhle.
Belimamele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo Sandiswe Bhule owanqoba kumncithiswano wokuba ngu-Miss Earth ngomnyaka ka-2014. Asibeni sonke njalo ngeviki elizayo. Olivalisayo ngu-Mike Hove, ngimele uNtungamile Nkomo, libe ngelanga elihle.
Siyabonga Mike, ngesizwe eziphathelane lokholo silo Gibbs Dube we Studio 7.
Ubuthula akube emhlabeni, emhlabeni, ebantwini bakhe. Uthumbo alube
unkulu. Lingalitshona njani ke zulu kandaba okukhuluma lani ngu-Gibbs Dube khona ngapha ke Washington DC. Ye, kathesi yisikhathi sokholo. Namhlanje ke silo Apostle Midian Dube. We Fountain of Grace ukhona ngale ke eJohannesburg. Salibonani ke umpostolo omkhulu Dube.
Yebo brother Dube, kunjani baba?
Hayi impilile kakhulu. Kunjani khona lapha eJohannesburg?
Sibona ama floods izulu liyana lapha amanzi ngokunye abantu bahamba lamanzi imoto yaziguqulwa ngamanzi.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke. So konoku ke ukukhukhulwa ngamanzi siyakwazi phela ukuthi kuvele leBhayibhelini kwakubhalile ukuthi kuzaba lezulu, kuzaba lento ezinjalo. Kambe ukhona umbhalo ongabe uhambelana la khona?
Ye, ungabuyela encwadini kaGenesis, usukela nje kuGenesis around chapter 17 uzuye kuma kuchapter about chapter 35. UNkulunkulu nxa ubala kuGenesis chapter 6, uNkulunkulu uthi mayebheke emhlabeni lithi iBhayibheli, wathi yena sengizisola ngabantu engibadalileyo ngoba umhlaba wonakele, ngiza kubachitha bonke. Wasetshela kuNoah ukuthi uNoah kakho umkhumbi ukuze afihle amadodana akhe afihle lezinyamazana zonke ukuze ngemva kokubhidlika kuqale ukuhluma kanja izigaba zonke zempilo lemvelo. Kodwa ke uthe izulu seliphelile asisakhangelelanga ukuthi izulu libuye libulala abantu ama uNkulunkulu wabulala abantu ngamanzi ngoba wafunga wathi nxa libona le rainbow libe kwazi ukuthi ngenzile isivumelwano sokuthi angiyikuphinda ngibhubhise isizwe ngamanzi kodwa okusalayo ngemva kwejudgment isizwe siya kubhujiswa ngomlilo. Esikukholwayo yilokho kukhulunywa ngama-atmosphere managers okwe-climate change. Kutsho ukuthi thina kumele sithandazele ukuthi umlimi izulu alilethe, kodwa alilethe ngokuthula. Ngoba uthi nxa licela izulu, ngiza kulinika izulu ngokuthula ngesikhathi elaneleyo. Uthi la kuJoel 2:23, jabulani lithokoze ngoba izulu lakuqala kalilitholanga kodwa namuhla ngiyalinika izulu lezolo lezulu lakusasa ndawonye liliningi.
Awu boni-ke eDube baba, so nxa sesikhuluma-ke ngezulu siyabona ukuthi eZimbabwe kazange line kakhulu, pho abantu kumele bebambe kanganani umbhalo lapha ukwenza ukuthi izulu line kakhulu?
Bekuvele kuthandaza, sengitsho khona esintwini Dube, wena ukhulele esigodini uyazi, besibona abantu bedlula bethela izinto kuthiwa kuyacela izulu, kodwa ibandla lalo belithi ma kungalazulu kunje kuhlalwe phansi kuhlangane amabandla wonke. Ngiyakhumbula siseGwanda sometime bekuhlangana phose amabandla wonke phela ndaba stadium kukhulekwe kucelwe kuNkulunkulu. Umthandazo unamandla okwenza izinto ezingenzakaliyo zenzakale. So uNkulunkulu uthe aluba licela izulu njengoba ngijile kuJoel, licela izulu ngiza kunika izulu ngesikhathi salo esifaneleyo. So isecret kumbe imfihlo yokuna lokungani kwezulu ikuJehova.
So ke umbhalo owenza khona ukuthi abantu baye khonakale kumapostoli bayedinga ukuthi bancediswe kuJehova, kambe kuvela ngaphi njalo kuyanga?
Asibuyele kuMateyu 6:33, funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke, okunye konke kuthi ukuthi okunye konke elikudingayo, okunye konke elikufunayo liza kunikwa ngemva kokuba selifumene umbuso. Uhlupho esesilalo ukuthi abantu kabasadingi uNkulunkulu wezinto, badinga izinto zikaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi si-acknowledge kumbe sidinge osinika izinto ukuze sibe nazo. Singagidimela izinto uNkulunkulu singanaye, akulalo into elizokwenzakala. Uhlupho esesilalo kulezi nsuku sokulabafundisi abaningi, sokulamabandla amaningi. Abantu kumele babe nenhlakanipho yokwazi ngoba kulezinye izinto ezibonakala njengamathethi kodwa zisebenzela umbuso kaSathane. iBhayibheli lithi encwadini kaHezekiya 6, khangelani lokhu ukuthi umuntu obizwe ngumlimi aza kukhuluma konke kumele kwenzakale ngesikhathi athe kuza kwenzakala ngaso. Ma kungasenzakalanga kumele sizibuze ukuthi ngumprofethi kamlimo yini. And okwesibili, isolution kaJehova ayipheli. Ungabala kuMtshumayeli chapter number 3 verse number 14 uthi siyazi ukuthi lokhu uNkulunkulu azasenzela khona kuyakuma kuze kube nini lanini. USathane uyazi ukunika abantu izinto kodwa izinto zakhe zingeze sikhatane.
Mthandazi omfitshane
baba, siyabonga baba, siyabonga egameni likaJesu ukuthi umuhle ngezikhathi zonke. Busisa abantwana bakho, busisa ilizwe laseZimbabwe, busisa i-Afrika. Nkulunkulu wenqwele bani izulu elihle elaneleyo elilokuthula, ugcine ulondoloza impilo zabo, benzele kahle ngezikhathi zonke kuze kube nini lanini. Siyabonga Nkosi, amen.
Amen mfundisi, siyabonga kakhulu-ke mfundisi Dube. Ye, izulu kandaba-ke lo kade umpostoli uMidian Dube we-Fountain of Grace okhona ngale-ke eJohannesburg. Silethemba ukuthi sizahlangana njalo ngeviki ezayo lapha-ke bemele-ke uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Gibbs. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.